izakhamizi zeforce ziconcerned njengoba lisazi ukuthi iforce yindawo evakatshelwa ngabantu from all over the world. So labo bayethukile abakwazi ukuthi bethini ngomkhuhlane lo omutsha esiwuzwela khona le emazweni akhathanga. So wonke umuntu uhlalele evalweni.
Njengomasipala kuyini likwenzayo?
Njengomasipala i-department yethu ye-health yiyo ekhangelana ngezokulondoloza ukuhlanzeka kwendawo yethu. Njalo bayafundisa ngokuhlala sihlanzekile endaweni zonke nokuthi abantu bengabambi izinyamazana, bengadli ukudla okungekho okungahlolwanga. So kule mthetho ama policies afakwayo ukuthi kulondoloze ukuhlanzeka lokuthi ukudla kuhlale kuhlanzekile. Abantu bebamba ukudla okuhlanzekileyo. Njalo uma bezathi bengakadli kufuze begeze izandla ukwenzela ukuthi i-bacteria le kumbe i-virus le ingamemetheki. Sikhangelela ukuthi njenge-force umkhuhlane lo ungasifikeli njenge-town yethu le. Sonke we are concerned ngendlela okubikwa ngayo umkhuhlane lo emazweni la esazwayo anjengabo-China.
Uhulumende uthi sokulezindlu ezifakwe eceleni khona ngapho eFolosi laseHarare okuthiwa ngama quarantine centers lama isolation centers okuzahanjiswa khona abangaba benakanelwa ukuthi balawo lomkhuhlane. Njengosodolobho usuke wayafika yini kulezi ndawo?
Ngapha eFolosi angikezwa ngakho. But I will make all the efforts to go and check Labe Housing and Health to see what other measures have they put in place to make sure our town is secured, to make sure ukuthi umkhuhlane lo awumemetheki uzungene lapha eFolosi. Asikhengelelanga ukuthi sibe nawo lapha eFolosi. So sizalandela konke abe-Minister of Health labehulumende abasi-advisa khona ukuthi sikwenze.
Egcekeni le ndizamtshina khona ngapho eFolosi njalo sike sabona abantu abafikayo bekhangelwa ngokuyimitshina ukuze babonakale ukuthi itemperature imizimba yabo kayikhudumali kakhulu yini. Okungesinye sezibonelo zalumkhuhlane ungathi uyasuthiseka ngamanyathelo athathwa nguhulumende?
Angisoli lutho ngalokhu uhulumende amanyathelo athetheyo. Okwami ebengikufisa ukuthi sibakhuthaze ukuthi hayi behlale nje be-vigilant, abe-healthy, be-make sure ukuthi yonke indawo lapho kufika khona abantu bemizini kube khona okuhlolayo ukuthi umuntu kalawo lo mkhuhlane ukwenzela ukuthi ungathelelwana labantu abavele behlala lapha ekhona.